So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kumpalakazi 2022 igama lami ngontungamili Nkomo ezihamba phambili ibandla le-TRC lisola uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi Eside mihlala malanga. Abanye bathi abawukholwa umbiko owethulwe iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwezemidlalo iMorocco ilomtholo onzima namuhla lapho ezanqikilana khona leSpain. Kumdlalo okudinga iqembu eliza kuya amaqembu aza kuya kuma quarterfinals awe World Cup zonke lezindaba lezinye ziyalandela Ibandla le-TRC selisole kakhulu uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside kulezinsuku. UZulu laye uhlaba umkhosi phezu kwalolu daba. Kumbiko eliwethu lenkundleni ye-Twitter izolo ibandla le-TRC Lithe lingavotelwa lingene embusweni udubo lwamagetsi luza phela ngoba lilenhlelo zokusungula ezinye izitiji zamagetsi ezintsha ezigoqela ezisebenza ngelanga isola ezegasi kanye lezisebenza ngomoya. Ibandla leli lithi uhulumende walo uzadinga njalo amankampani azimeleyo angaphatha lomsebenzi abuye alungise isitithi sewange lesekaripa ukuze ziphehle umlilo owaneleyo okuyikho uhulumende athi laye uyakwenza. Ukusilela kwamagetsi sokubangele ukuthi amabhizimusi alahlekelwe yinzuzo enengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo meli we-Southerton edale lephalamende olilunga lebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo.
Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezisabantu bobuhlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa. Njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho. So udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingalwenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminista ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okunenginenge wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalele parliament njalo iziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele siswami yikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry leyi uministri okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona stole about 300 megawatt so kumbe yikho okungayenza ukuthi khona kube kahle but okwakathesi uministri okhona is too young for that uyakwehluleka akula vele into ekhona ukuthi kutwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagesi sekhona sibili ukuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagesi akona everyday akula into enjalo endiyamboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi khona nje abantu bazibonele laba balezini balezimali zabo shuwali eka bayenze konoko okwesola ngoba indlela iyodwa engayenza ukuthi khona siphumelele yikubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi khona kumbe bayenza iGNU eyakuyayizakala leyana ayenza ukuthi khona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi khona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganweni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhayana those people abakwazi into abaziyenzayo even if isenza ibudget qonda ukubona ukuthi khona antilaba baba-right right umbe zinhlanya
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende njalo ngowebandla le-MDCT Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isiphathamandla seZEC umnumzana othloyile silayigwana kuphepha ndaba leHerald izolo. Kodwa umnumzana silayigwana kajongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le itsho ukuthi kahle kahle sokubhaliswe abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalisi elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30%. Lokhu kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zodwa zihlezi zikhonona ngokuthi balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abanengi basole njalo ukuthi iZEC uxolo okwenza abanengi basole njalo ikuthi iZEC iyala ukuveza uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu kakhulu abatsha kakuvumike ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelwe kade likhangelelwe ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yiZEC liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo oyi-freedom of information, we-access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethu lengatsha zikahulumende ukuthi zisiphe information eziyisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama-policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu ungaya khona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo sokungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo nxa sikhangela lathi senze ethu iresearch ezimeleyo sicwaninga sisodwa siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo abantu balutshwane ababhalisileyo kula labo kukhulunywa ngabo
kule nhlanganiso ezizimeleyo labantu abazimeleyo ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze ivoters roll ungathini ngalokho
konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho ikakhulu ophathelene lama election ngokuba uma kungenziwanga khona lokho kuluza bangolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ivoters roll ingeyinye yezinto eziqhakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo ikakhulu uma ivoters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula ayi hard copy kodwa iphume isoft copy okulula ukuthi uyianalyze uyihlolisise uyicwaningisise usebenzisa ikhompyutha yakho ngakho izekhi kumele ikhiphe lawo ma copies njengoba umthetho sitsho ukuze ukhetho lulandelelwe kahle luvikelwe kuvikelwe ivoti labantu kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota
umnumzana efindlela ncube uhlaziya ezombusaswe Agasei kuhlangana namuhla amalunga edale leParliamente akwele South Africa njengalokho bekukhangelelwe ukuze ahlafune impumela yophenyo lwequla elinqume ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokwebiwa kwemali efika kuzigidi ezine zamadola eMelika i-$4 million eplazini lakhe lePhalaphala. Idale lePhalamende livumelene izolo ukuthi selizaphatha udaba lolungo lwesibili oluzayo. I-National Executive Committee yabandla elibusayo ele-ANC inqume izolo ukuthi amalunga ayo ePhalamende kasoze asekele imizamo yokuxotsha uRamaphosa umsebenzi engenziwa ngamabandla aphikisayo. UThuso Khumalo uyalandisa.
Yakhuluma labezindaba eJohannesburg ngemva komhlangano wekomiti enkulu yebandla le-ANC. Usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele njalo emgcini ngcebo umnumzana Paul Mashatile uthe njengebandla abavumelani lalo mbiko njalo bazalaya amalunga leli bandla ePhalamende ukuthi awuphikise.
Once the report is taken on review and Parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it.
Inyathelo le-ANC leli litsho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka umongameli welizwe kanye le-ANC. Kusho njalo ukuthi uzaqhubeka ncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni lwebandla lakhe lapha afuna ukungena esikhundleni lesi ngohlandla lesibili. Kodwa-ke leli bandla lisabhekane lomunye umgoqo kulolu daba. Kukhangelelwe ukuthi iPhalamende ixoxe ngalo mbiko. Amabandla aphikisayo sekubeke kwacaca ukuthi azavotela ukuthi uMongameli Ramaphosa ethulwe esihlalweni ngalolu daba. Kodwa-ke umnumzana Mashatile uthi ibandla lakhe elilamalungu amaningi ePhalamende lizaphikisana lokwemukelwa kwalo mbiko ePhalamende. Njengoba isemaningi amalunga e-ANC asekubeke kusobala ukuthi afuna uMongameli Ramaphosa esihlalweni, sokulokhu sabela ukuthi abanye balaba bazagcina bevotela ukukhishwa kwakhe ePhalamende. Ilunga le-African National Congress njalo ngumsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezokuxhumana umnumzana Philemon Mpulane uthi uyamukela leli nyathelo elithethwe ikomiti enkulu yebandla le-ANC.
The report is basing its findings and recommendations on speculations, on innuendos, on hearsay evidence. This report has been discredited when members of the ANC go and vote in parliament, they must vote and reject this report.
Kodwa ke linye ilunga le ANC umnumzana Carl Nias uthi uMongameli Ramaphosa akasafanelanga ukuqhubeka ekulesi sikhundla.
He has a serious prima facie case to answer. Ramaphosa now must answer that case. He must not drag the African National Congress and our country into the cesspit with him. Therefore, he should have had the political consciousness to resign from president of the African National Congress and also as president of the country.
Ukwamanje sekulindwe eParliamente ukuthi icho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka kulesikhundla kumbe aphume. Nxa bafuna aphume bengaphumelela. Kuza kunjwa ikomiti ezakhangela amacala aweteswayo nxa layo ingathola elecala bese kulandela ukhetho lwamalunga eParliamente evotela ukuthi akhitshwe kumbe hatshi. Kodwa nxa amalunga e-ANC angavimba ukumukelwa kwalombiko kusho ukuthi lolu daba luzabe soluphelile ngaphandle kokuthi kube khona abaya emthethweni daba. Kusenjalo e-ofisi kamvikelo womphakathi, iviyo labachutshisi, ibhanga lesizwe, lohlangothi lwezemithetho bonke baphakathi kokucwayisisa ngalolu daba. Kati ke bona kabake thuli imbiko yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi eZimbabwe okwamanje selisenelisa ukuphehla amandla kagetsi ayisilinganiso samachumi amabili lantathu kuphela ekhulwini i-23%. Yikho nje libhekane lokusilela kwamagetsi okumangalisayo. I-Chronicle ithi uhulumende usechasise ukuba izikolo ziyavunyelwa ukuhlela imbadalo yama-school fees ngedola leMelika. Kodwa uthi abazali labo balelungelo lokubhadala ngemali yeZimbabwe ehambelana lomkambo webhanga elikhulu lelizwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli beStudio 7 laphelikhona ngezindawo ngezindawo. Libingelelwa yimhlanhla mahlango seButswana eFrancis Town ekhambela umama namhlanhla lonkosikazi uMampofana lendevula lapha eSathulani lomalume uMpolo Ngwenya loJabali Ngwenya lonkomo RJ ngidiseqedile kulima yini ngibekho salima. Ngithi ngiyabonga imhlanhla mahlango seButswana eFrancis Town. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina ayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yinye. Iyali 3C. Nanku iphiwe ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizano. I-3C isithengisile sekuyi one party state izalo ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngisho. So a-3C selithengisile ke. Ay bonani okunye, bonana omunye umuntu kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi. Kulo uchamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngifana nenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithu hayi usifananela ngomfana wenkomo nje hayi funa lomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala lomncube mhlawumbe liyeli lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu that is why abantu bake vele sebesiya join izalo sokuyinto yini.
Kuluma lospanda kwele Botswana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesaphothwa ngabantu abathi uhulumende uright mayenika amaparliament imali. Kodwa mina ngokubona kwami uhulumende kakho right ngokunika amaparliament ngoba vele bona amaparliament abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owahulumende wabo. Naba sebenza umsebenzi ngabavuma ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola la imali ngale abayinikweyo ema yena leya kuthiwa bayibolekiwe kasiyokubolekwa lokanokusela futhi okunye okwenzakala ebavala futhi bengasebenzi umsebenzi abayiwo abawuqhatshwa bamele abantu but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani ngoba kati ilizwe liyahlupheka kuswelakala iqiniso amaparliamente ukuthi bakhulume iqiniso betshelana nohulumende wabo ongumnankagwa ukuthi lokhu kuwrong lokhu akurong yinto abayimeleyo mntu abawuqhatshelwa but bayakwehluleka basebenzeli bantu even nale mali loba beyibolekile akulanto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthi iphelele ezimo zalo ukuthi bayibhadle kube nzima futhi kanti bese bebona ukuthi vele bayehluleka amaphalamende angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona le besike emaphandleni ayikhambeki labo mhlomunye lokho waba ngophalamende uthiwa umelene ezemgwaqo wathi wathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho imali ezimabhiningi kule mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umomo umi kahle, hayi, abantu bepinda bengakhali kakhulu, abantu bepinda bengakhali kakhulu, izanu lama strategies amanene. So, Osbanda bathola iloni ye $40,000, then babe banikeza imali $40,000. Kodwa wena just a human being wahamba usuthi uyadinga iloni uyayincitshwa noma ungathi udinga iloni ye-1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayeze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo bonke ama-MPs athola imali bona babheke emalini yenaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo kwaqalisa le nxushunxushu then you can't speak too much ngoba lwani umuntu uzathi letha imali yami uyabona bathetha imali yobusela phela yimali yobusela le.
Salibonani, salibonani kustudio 7 niyalibingelela lonke thanda ukulibonga ngenhlelo zenu elisinika zona iindaba ezimnandi, iindaba ezimqoka, iindaba ezisitshela iqiniso hathi la mangawezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. Into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawule okwakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezane uPF ukuthi into eliyenzayo sibili hayi imbi kakhulu imbi and futhi khonapho ukuthi kunjalo izane ivele yasibulalela abafowethu into yokuqala okwesibili yasibulalela umkhono okwesithathu isibulalela ilizwe dethi sinje sabantu bethu baphethiya kwamazwe ngenxa yezane uPF mina ngisakhamisa e-Country Park lapha lapha sithwele ezinye e-Country Park mina ndi-over 12 years ngihlala lapha e-Country Park akula ntuthuko kuthi ngingabona abantu bezane kathesi ubaba uJoseph Chulu onguye usosiphathamandla wekhosonti yami lami bayala ukuthi babuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo abazenzayo kabafuni ukubuya lo council wakithi is dragging its feet kabafuni ukumele egcikeni ama-bills are very high pho banje bathi abantu bathini kumela kuvele sebesidlala izane kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu lesizithangelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona uJB lawo bekhona lokuthiwa uJB qhalaqhala lezane uPF ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzobabisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kwizakhamizi ekhadri park kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kasifuni umuntu oza kuthi khona ulibandleli le bazosimela lapha thina sisifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamiza lapha e-Country Park kasifuni iphathi lapha sesithwele nzima sithwele nzima lapha e-Country Park lapha. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi abalwela amalungelo entatheli zindaba sebechotoze uhulumende wakwele Burkina Faso ngokuvala umsakazo weRadio France International esithi wephula esithi wethule udaba lwamanga ngemizamo yokumgenqula. Umsakazo omunye uthi njalo amasosha kahulumende akwele Ethiopia abulale abahlamuki bohlobo lweTigray ababebotshiwe bavalelwa ejele enyakenye ngolwezi abangamatshumi phose alikhulu. Kwezemidlalo, iMorocco izanqikilana leSpain namuhla emdlalweni weWorld Cup wokudinga amaqembu awokugcina amabili azangena kusigaba samaquarter finals. IPortugal yona izadlala leSwitzerland. Amaqembu angene izolo yiBrazil yona ebhaxabule iSouth Korea nge-4-1 kanye leCroatia yona enqobe iJapan nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu asekuma-quarter finals ngathi Netherlands yona ezadlala le-Argentina kanye le-England ezanqikelana lentshantshu ze-France okuyizo eziphethe inkezo ye-World Cup. Sixoxelo landela limidlalo uTim Moringai.
Sike sachazeka lathi nge-World Cup le sicabanga lathi ukuthi ama-team e-Africa abezanqoba engene lawo kuma-knockout stages, quarter finals, njani njani. But sibone ukuthi ama-teams ethu e-Africa lokhu sisesigabeni okuyi-improve i-technicality yethu ngoba sibona i-mentality yethu la isifikile khona ngapho okulama team anjenge-England, Brazil, yadliwa iCameroon, iSenegal, iChile, iEcuador njani njani. But sibone i-England inqoba iSenegal ngendaba ze-technicality lokusebenzisa ama-chances abo bathole wona. Bathole 3 chances bahle bahlohla khonapho, but iSenegal ibile upper hand. So sesikhangela sesiyaphambili lapha, ngibona iMorocco layo yiyo esithemba ukuthi izaphakamisa iflag ye-Africa idlala ngeSpain. Sibone ukuthi ama-players amaningi awe-Africa asedlalela amaqembu overseas. Kungathiwa sokunceda ngoba i-talent langikhona kungathiwa selilingene. But sokusele okuncinci ukuthi ama-coach yethu e-Africa ancedise ama-players to be very efficient mase befike phambili duzane kwama-goalkeeper or ama-goals. So mina mbona iMorocco leSpain khonapho lami ngisupporta i-team ye-Africa, but siyakwazi ukuthi ama-technicalities azasincindezela. Hopefully iMorocco izasithabisa.
IPortugal leSwitzerland zona ubona zidlala njani?
IPortugal leSwitzerland izindala zombili ngoba sibona iSwitzerland ingene kuma round of 16 lapha kube kungasolula, but sibone labo bezama ukuthi bangene in the last minute besebenzisa ama players labo njengo Imbolo ovela eCameroon but usedlalela iSwitzerland, yiko kubancedileyo. So khonapho mbona ngantha iPortugal ngoba ngeexperience yayo lo Ronaldo ngantha abaza wela phambili.
Iwaphi amaqembu obona enqoba kuma quarter finals njalo ekhuphukela kuma semifinals?
Ama quarter finals laba sibona ama teams anjenge England versus France. Hey, lapho kuyahanjwa lapho, angiboni ngathi izaphela singama penalty njalo nje. So hayi, iWorld Cup le Qatar ngibona ngathi it was one of the best lami ngiyibonileyo.
UTim Moringai ulandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele Mthwakazile, khumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo, litshone kuhle.